Incwadi yokuqala kaPawuli kwabaseKorinte. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala. Mina Pawuli obizwe ngentando kaNkulunkulu ukuba ngumpostoli kaJesu Kristu kanye lomzalwane uSostenesi sithi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte kubo abahlukaniselwe kuKristu uJesu ababizelwe ukuba ngabangcwele kanye labo bonke abakhuleka ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu endaweni zonke inkosi yabo leyethu kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba lasenkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu ukuthi ezintweni zonke linothisiwe kuye ekukhulumeni konke lekwazini konke njengalokhu ubufakazi ngoKristu buqinisiwe kini. Ngakho kalisileli lasinye isiphiwo somusa, lisalindele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu, yena oza kuliqinisa kuze kube sekupheleni. Lingabi lacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. UNkulunkulu uthembekile walibizela ekuhlanganyeleni lendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyalincenga bazalwane ngebizo lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi lonke likhulume ilizwi libe linye, kungabi khona ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngoba ngitsheliwe ngabantu bakoKlowe ukuthi kukhona ukuxabana phakathi kwenu bazalwane bami. Ngitsho lokhu kokuthi ilo lalowo wenu uthi mina ngingokaPawuli, mina ngingokaApolosi, mina ngingokaKefasi, mina ngingokaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPawuli wabethelwa ngenxa yenu na? Labhaphathizwa ebizweni likaPawuli na? Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kangibhaphathizanga lamunye wenu kuphela oKrispusi noGayusi, funa kube khona othi labhaphathizwa ebizweni lami. Kodwa ngabhaphathiza abendlu kaStefana. Ngaphandle kwalabo kangikhumbuli ukuthi ngabhaphathiza omunye, ngoba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathize, kodwa ukuba ngitshumayele ivangeli kungesikho ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Indaba yesiphambano iyibuthutha kulabo ababhubhayo, kodwa kithi abasiliswayo ingamandla kaNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi
ngiza kuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngiza kukwenza ize.
Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi umbhali? Ungaphi umphikisi na? Kayisibo balesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yibuthutha ukuhlakanipha komhlaba na? Ngoba kuthe ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu umhlaba kawumazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusilisa abakholwayo ngobuthutha bentshumayelo. AbaJuda babiza izibonakaliso, lamaGriki afuna ukuhlakanipha, kodwa thina sitshumayela uKristu obethelweyo, okuyisikhubekiso kubaJuda nobuthutha kwabezizwe. Kodwa kulabo ababiziweyo, abaJuda lamaGriki, uKristu ungamandla kaNkulunkulu lokuhlakanipha kukaNkulunkulu, ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunokuhlakanipha kwabantu, lobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla ukwedlula amandla abantu. Khangelani ukubizwa kwenu bazalwane. Kini kababanengi abahlakaniphileyo ngokomhlaba, kababanengi abalamandla, kababanengi abayizikhulu. Kodwa uNkulunkulu ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba ukuba ayangise abahlakaniphileyo. UNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba ukuba ayangise okulamandla. Lezinto eziphansi zomhlaba, lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile. Lezinto ezingekho ukuba achithe izinto ezikhona ukuze kungabi khona umuntu ozincomayo phambi kukaNkulunkulu. NguNkulunkulu lina likuKristu Jesu, ngoba uNkulunkulu wamenzela thina ukuhlakanipha lokulunga lokwahlukaniselwa lokukhululwa. Ngakho-ke njengokulotshiweyo,
ozincomayo kazincome enkosini.